Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
ikhomunithi izazenza ukuthi isuke ingasathakazelwa kangako linengi labantu leZimbabwe sinxangekela ukuhlolisisa ukuthi upresident Mnangagwana uhulumende wakhe bahambisa njani indaba yokhetho lyamalungelo abantu.
Umanyano we-Commonwealth uthi eliZimbabwe selicelile ngokusemthethweni ukubuyiselwa kulumanyano kulandela ukukhitshwa kwalo ngumgabe ngo-2003.
Umnangagwa ukumxosha kwakhe uShamu kungabe kubangelwa ukuthi vele kusukela kudala abantu laba ubudlelwano babo bebuvele kulokhophi ngoba uShamu ubevele esaziwa njengomuntu obe ngomunye wabalandeli abaguqa phambi kamgabe izikhathi zonke.
Umphathi ntambo obona ngokwenzakala esigabeni seMashonaland West umnumzana Webster Shamu sexotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa. Vabikwa bebalutshwana abantu abayahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll esigabeni seGwanda. Isizathu abanye bathi ngomakhalekhukhwini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamazwe ake abuswa ngelePilitane oweCommonwealth uthi eliZimbabwe selicelile ngokusemthethweni ukubuyiselwa kulumanyano ukuze libe lilunga njengayizolo. Lanxa umanyano lo usithi uyakwamukela lokhu uthi kusadingeka ukuthi eliZimbabwe liqhube ukhetho ngendlela esuthisayo njalo lihloniphe amalungelo kaZulu ukuze lamukelwe yiCommonwealth. Embikwena wethu leizolo umabhalane weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland uthe eliZimbabwe kumele lilondoloze umbuso okhululekileyo njalo lihloniphe imithetho yalo. IZimbabwe yaba lilunga leCommonwealth ekutholeni kwayo uzibuse ngo-1980 kodwa yazokhitshwa ngomnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana kwakhe leBhilitane. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye olovele iCommonwealth incwadi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sifanda sambuza ukuthi uthini ngalokhu.
Ngibona ngani leli nyathelo litshengisa ukuthi iZimbabwe isiselele isikhathi esincane ukuthi ibuyiselwe kumanyano weCommonwealth ngendlela ukuthi lize leBritain elovele elalisuke latshengisa ukuthi lalizimisele ekuxotshweni kwayo eminyakeni esidlula amashumi amabili edlulileyo ukuthi iphume. Ngakho-ke ngendlela yokuthi kukhanya ngani iBritain isicabanga ukuthi iZimbabwe ingabe isilelungelo lokuphenduka, ngibona ngani kuzasuka kube lula kakhulu leZimbabwe. Udubo lukhona yilolo lokuthi kakukabi lesitshengiselo esihle esokuthi iZimbabwe isizimisele ukulandela iy'nhlelo zemalungelo abantu njalo ukulungiselela ukhetho olungela budlwangudlwangu okwenziwa ngendlela ekhangeleka kuhle ku-Commonwealth lakubo-SADC njalo engathakazelelwa ngamabandla wonke aphathekayo kulolu khetho olulandelayo. Kubanye khonokho yikho kuzahlupha i-Commonwealth izazenza ukuthi isuke ingasathakazelwa kangako linengi labantu leZimbabwe sinxangekela ukuhlolisisa ukuthi upresident Mnangagwana uhulumende wakhe bahambisa njani indaba yokhetho lyamalungelo abantu.
I-Commonwealth ithi yebo yinto enhle ukuthi eleZimbabwe selicelile ukubuyela kulumanyano kodwa osokusele ukubana eliZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Ungathini ngalokho?
Angibona ukuthi indaba yokhetho leyi ingaba iyo yodwa eqhakatheke kakhulu ukuthi Zimbabwe ubuyele ku-Commonwealth. Sisekele ezinye indaba ngoba yokhetho iyahlupha ngesibanga sokuthi iBritain namanye amazwe angaphanga nje athi ukhetho beliqondile luluhle kodwa ingasakhangeli ukuthi luhanjiswe kanjani nxa sikhangela ngendaba ye-voters roll lezinto ezifana lanjalo ezihlupha abantu abaningi kakhulu abakumabandla aphikisayo nakunhlangothi ezizimeleyo kwele Zimbabwe.
Ukhona kuyini esiza kuthola njengelizwe leZimbabwe ekubeni lilunga le-Commonwealth?
Izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe a-Commonwealth zisuka zithole amalungelo athe xaxaxa nxa kuyukuthi iZimbabwe isibuyele ku-Commonwealth. Lokuthi ukuthengiselana izinto phakathi kwamazwe a-Commonwealth kusuka kube lula. Kodwa njengoba iZimbabwe ingelazinto eziningi kangako ezithengisayo, ngibone ngani akukho okumqotho esikwaziyo kathesi okungaphuma kwale Zimbabwe kungene ku-Commonwealth. Okusegcekeni ukuthi amazwe a-Commonwealth ikakhulu iBritain izasuka yenelise ukunanavela umnotho weZimbabwe lokuthola ukuthi ezokuthengiselana zibe lula kuyiBritain ngoba siyakwazi ukuthi khathe silodubo lokuthi siphuma ku-EU. Ngakho ilizwe le-United Kingdom lidinga amazwe angaphandle kwe-EU angaphangisa adlelane lalo kwezokuthengiselana. Ngibona ngani yikho lokho okugijinyiswa iBritain.
Udokotela Nkululeko Sifanda uhlaziya ezombusazwe. Obe ngumphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seMashonaland West umnumzana Webster Shamu uxotshwe umsebenzi ngomongameli Emazoni Mnangagwa izolo. Lanxa uMnangagwa engaphanga izizathu, abanye bathi unakanela ukuthi uShamu engaba lilunga le-G40. Kodwa kungenzeka njalo ukuthi engaba efele icala lokuqilibezela kukhetho le-ZANU-PF aletheswayo. UMnumzana Shamu ubesaziwa ngokuba isikhothamathe sikamgabe esezinga laphezulu emchaza ngendlela ezinengi ezimphakamisayo. Abedume ngayo kakhulu ngeyokuthi umgabe uyikrimora. Abangayaziyo, ikrimora luchako lwempuphu olufakwa etiyeni olukhwabithwa ngabanengi. Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi engaba efeleni uShamu.
UMnangagwa ukumxotsha kwakhe uShamu kungabe kubangelwa ukuthi vele kusukela kudala abantu laba ubudlelwano babo bebuvele bulokhophi ngoba uShamu ubevele esaziwa njengomuntu obe ngomunye wabalandeli abaguqa phambi kamgabe izikhathi zonke abalandela umgabe lokhano okungaphezu kwendlela ongakucabangisisa ngayo. Ngezinye indlela uke wacina vele esecashangela ukuthi ngomunye wabantu be-G40. Engomunye wabantu be-G40 laba siyakwazi ukuzondana obekusenzakala phakathi kwabe-G40 labantu bakaMnangagwa kwalaba abe Lacoste. UShamu ubevele ngumuntu okhangelele ukuthi unjalo. Wake waxotshwa abantu be-G40 laba bamphendukisa back. Singakulibali ukuthi bemphendukisa nje uphenduswe ngabe-G40 kaphenduswa ngaba kaMnangagwa. So ukhophe lolo belilokhela ukukhona. Ngibona ngani yiyo indlela uMnangagwa o yiyo imbangela engabe ibangele ukuthi uMnangagwa amxotshe ngoba vele bekulokhe kulokukhona ona kokuthi uShamu kahle kahle uyisima kanjani uvele uluphu hlangothi. Kodwa kukhona njalo futhi ungamelanga sikukhohlwe njengoba ngike ngathi ukuthi kuma primaries ezanu sike sabona uShamu engomunye wabantu akade besolwa bekulama video aphumileyo besitshengisa uShamu kungani kulama ballot papers atshengisa ukuthi uShamu bebe riga ama primaries lana. Lakho kungabe kuyinto nje esisetshenziswa ingena njani engabe isetshenziswa ngabantu bakaMnangagwa layo uMnangagwa yena ngwakhe ukuxotsha uShamu kuyindlela nje yokuzama esingathi ngesilungu ukukhavisa ukuvalavala ukuthi kukhanya ngani uxotshelwe into enjengale. Kodwa iqinisweni mina ngokubona kwami uShamu uvevele esolelwa kusukela kudala ukuthi umuntu lo we-G40 abantu be-G40 abasalayo. So yiyo into embonani imxotshisile.
Nxa kuyikuthi uShamu uxotshelwe ukuqilibezela kukhetho lwe-ZANU-PF singathi umbiko umnangagwa awuthumelayo lapha ngokuthi kasoze avumele abantu abangethembekanga duzane laye.
Angiboni kuyikuthi ukuxotshwa kwaShamu kungabe kufanele abantu bakukhangele ngelihlo elithi umnangagwa uzama ukuthi asibonise ukuthi vele yena kafuni ebantwini bakhe okunkokheli zakhe asebenza lazo abantu abangathembekanga. Singakukhangela ngaleyo ndlela, ngibona ngani siyabe singani siyalahleka ngoba eqinisweni umuntu wokuqala ongathembeka elizweni laseZimbabwe ngumnangagwa. Umuntu wokuqala ukuba ngumphangi lokuba ngumhuquluzi lokuba yikho konke okufanana lobubi esingakucabanga emhlabeni la ngumnangagwa elizweni laseZimbabwe. Sikhuluma kunjenje kule ma 15 billion angaziwayo ukuthi aya ngapi. Umnangagwa ukhona endabeni le. Kulabantu abanyamalalayo bebulawa ngezikhaza bokugrawundi iviolence ka 2008, abantu ababulawayo abanye betholakala sebebolile bebulewe bafihlwa kuma shallow graves ngumnangagwa owayephezwa yonke leyo nto. So kungaba njani simkhangela umnangagwa njengokuthi ungomunye wabantu nje esingathi ngamaqili azama nje ukuzikhotha emhlani, azama ukuthi ayenze uZulu wonke ababone ngelinye ilihlo elingani libakhangela njengabantu abazama ukwakha. Yena vele ngaso umuntu ozama ukwakha, ngumuntu owenza konke okubi nje.
So kuyikuphela kukaShamu yini kwezombusazwe lapha, kumbe sizambona siba ngumafavuke njengedabane?
Akuqali lamhluku waxotshwa waphenduka, kungenzeka njalo ukuthi avuke, ikakhulu nxa kwenzeke ukuthi umnangagwa lo kusasa avuke engasanguye ngumbusi kumbe izanu, phela kunenge okungenzeka. Nxa kungenzeka njalo uShamu angaphenduka, kodwa nxa kungenzakalanga njalo angangaphenduki. Kubuye futhi ekutheni njengobana kathesi kunje onguye obusayo kungumnangagwa, uShamu hhayi okwamanje kalayo leyo political life. I-political life yakhe izaba determined yikuthi umumo wezanu uzaqhubeka siba njani ngokuya kwesikhathi. Umnangagwa uzaqhubeka khona yini, lalaba abasohlangothini lukamnangagwa bazaqhubeka bayibo yini abazambe ngasesidukwini. Nxa kungaqhubeka kunjalo yikho kuzaba lokhophe khona okuza kutsho ukuthi uWebster Shamu i-political life yakhe kayisekho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olusebenzela ehofisini yakhe. Umnangagwa uthi uzaveza amagama amalunga alolugatsha ngokuya kwesikhathi. EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ehamba phambili kundaba zokungethembeki kumbe i-corruption ngesiNgisi emhlabeni jikelele. Uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll luvikwa luqhubeka kuhle endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kodwa eGwanda inani labantu abayahlola amabizo abo endaweni ezihlelwe yikomishini yezokhetho libikwa liphansi. Abanye banakanela ukuthi isizathu yikuthi abantu abaningi bahlola amagama abo besebenzisa omakhalekhukhwini babo. Kuvika u-Albert Ncube.
Endaweni ezijiyeneyo yokuhlolwa khona ugwalo lwabalelungelo lokuvoto le-voters roll edolobheni leGwanda bebebalutshwane kakhulu abantu abazehlola amagama abo kuluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota. Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll lugale ngomgqibelo njalo luzavalwa ngolwesibili lweviki ezayo. Ezikolo eziningi labo abaqhatshwe yi-ZEC bebezihlalile nje bengenzi lutho, kuthi kwezinye indawo bebebonakala behothamele ilanga. Imibiko ephumayo ngalolu hlelo iveza ukuba endaweni eziningi abedluli ijuma abantu abazehlola amabizo abo ngelanga. I-ZEC sisungule indlela uZulu ahlola igama lakhe ku-voters roll esebenzisa umakhalekhukhwini, ongaba ngesinye sezizathu esedala ukuba inani lalabo abayahlola amabizo ezikolo libe phansi. Umnumzana Thembi Nkosi Zulu oyisakhamuzi eGwanda uthi kasazihluphanga ukuyahlola igama lakhe eJawanda Hall ngemva kokulithola kuluhlu le voters roll olokumakhale kukhwini
mina ukuthi ngikhona ku voters roll ngitheke ngefoni ngabona ibizo lami likhona asazihluphanga kuyakhangela esikolo
unkosazana Janice Banda uthi kakasithola isikhathi sokuyahlola igama lakhe bo voters roll
mina ngivukela emsebenzini ekuseni nsuku zonke ngiphenduke ntambama so isikhathi sokuthi ngiyecheka ibizo lami angikasitholi
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emaNdebeleni umnumzana eke Moyo uthi yasilela imfundiso nge-voters roll.
Into le ye-inspection ye-voters roll ayizange ibe lomkhankaso ocacileyo ofike ebantwini abaningi. Abantu abaningi bazasala ngoba bengakwazi ukuthi kuyenzakala. Sithe mina ngihambe emakhaya lapha yikho ngiqalisa ukubona alaba abantu abezeki labo behamba-hamba bengela transport bengakwanisi ukufika ebantwini abaningi. Abantu bazasala sibili bengainspekthanga amabizo abo. Khona kube kuqakathekile ukuthi abantu bakwenze khonoko.
Umqondisi wezekhe ezansi emaNdebeleni umnumzana Rapson Noni uthi okwenza inani libe phansi kangaka kungaba zindlela ezijeneyo ezisetshenziswayo ukuhlola amagama ezigoqela umakhalekhukhwini uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll luqhutshwa kanye kanye lolokubhalisela kuvota ukwenzela ukuthi labo abangenelisanga kuqala bathole ithuba kungakavotwa lapho Zulu esiyahlola igama lakhe kumele ahambe lesithupha ahlole ukuba ibizo lakhe kanye lenombolo zesithupha kuqondile laba bafuna ukuguqula indawo abazavotela kizo labo bakhuthazwa yizek ukuthi basebenzise leli thuba ngimele istudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
Ivandla eliphikisayo eleFederal Democrats of Zimbabwe lithi selikhethile abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Sixoxe lomkhokheli waleli vandla umnumzana Zenzo Nyoni.
Nxa thina sisithi abantu abahambele eRegister sibatshela ukuthi no thina lathi njengenhlanganiso ekwezombusazo sithi thina alingeke lekele ukuya register ngoba ukufa kwesoseli lodwa asikokuvalwa kwenkamba njalo mina nxa ngikhangela ngokwanamhlanje i-MDC ibikade isembusweni sesiya ku-20 years ilokhu ilwisa ukuthatha umbuso ikwezepolitiki mina ngosingami singitshengisele ukuthi isiyehlubekile sebedinga izindlela ezinye ezithize zokuthi benqobe sebeyehlubekile abasena amacebo abangatshela abantu bekuzwisise ngoba behlulekile phambilini baze banatha lesitha baze badla lesitha bahlala etafuleni futhi lesitha so sibatshela abantu ukuthi ayisikho ukuthi i-MDC yiyo yodwa engakhulula isizwe seZimbabwe maningi amaphathi inhlanganiso ezingakhulula isizwe seZimbabwe abantu kabahambe be-register ihlupho lwepolitics ye-Africa nkomo yikuthi abantu bavotela iparty kabavoteli i-progress okuyukuthi ngichaza ukuthi noma i-MDC ingafaka noma ugodo bethi votela nini nantwana ugodo ithi selufakile ugodo libizwa ukuthi i-MDC bazavota ngenxa yokuthi i-MDC which that is wrong mentality abantu kabavotele i-progress le-development irregardless ukuthi lo muntu uvela ngathi i-background yakhe le-history yakhe ithini bengavoteli engani khona nomuntu ongumsebenzi bayabuza i-experience yokuthi ulo wasebenza isikhathi esinganani ululwazi olunganani okutshengisela ukuthi babefuna ukwazi ukuthi uzenelisa yini ama-podcast parties kasakudini sephonge ugaxa nje efaka abantu aba-useless abangasoze bencedisa umphakathi namhlanje ngasibhodwa siye esigabeni sikhampeni uze bethi u-MPO nje safuna ukumbona u-councilor nje safuna ukumbona kodwa yibo abamfakayo izizathu ekuyini ukuthi asisivotele iparty so we are trying to avoid kungani ukuthi sithi kabangavotela amaparty kodwa kabavotele i-progress le-development irigardless ukuthi umuntu uvela kuyiphi iparty whether umthwakazi whether yini kabavotele into eqondileyo ebabona ukuthi uzabakhokhelela ngokuqondileyo
iliza ncintisa kuzo zonke izigaba zelizwe na
so phansi le singathi isizancintisa ezigabeni ezingaba ngamachumi achiya kalombili 18 constituencies
yiziphi ezinye zakhona
Gwanda South isingene eNkayi isingene eWange isingene eBulawayo eBulawayo singathi le 2 constituencies iLuveve and then le Magwekwe and then le Gqeberha iziningi inkomo ngazibala nje but is 18
lincintisa kuzo zonke izikhundla ezifana lezama councilor lamalunga edale
singena kakhulu kumalungu le parliament and then the councillor aku senate ayikasi contest kasingeni ku senate.
Umnumzana Zenzo Nyoni ukokela ibandla le Federal Democrats of Zimbabwe. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress lithi uhulumende wakulelo lizwe kumele aqalise ukuthathela abamhlophe amaplazi kungelampatalo. Amalunga lelibandla aphumele sinqumo lesi emhlanganweni obukhuluma ngodaba lomhlabathi ngempela viki eJohannesburg. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Ngokufisa kwamalunga ebandla le-ANC kufanele ukuthi kusiyaphela inyanga uhulumende eseqalile ukuthatha amaplazi wabamhlophe lakumankampani alomhlaba kumbe amaplazi amaningi ezandleni zawo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe amalunga ebandla lakhe avumelene emhlanganweni ezemihlaba oqhutshwe ngempelaviki ukuthi labo abalomhlaba omningi abathathelwe wabelwe abensundu.
We've got to address the issue of land reform. Returning land to our people.
Ngokufanele sisombulule udaba lokwabiwa komhlaba, sibuyisele umhlaba ebantwini owathathwa kubo. Lokhu ke kufanele kukhokhelele ekuthini umhlaba uthathwe nguhulumende ongela nhlawulo. Lokhu kuzakwenza ukuthi kube lokudla okwaneleyo elizweni kuphinde kuthuthukise umnotho welizwe.
Umnumzana Ramaphosa uthi kusobala ukuthi ilizwe lakhe lingeke libuqede ukuyanga okubhekane labantu abamnyama nxa bengaphiwa ngumhlaba wokulima, ukwakha izindlu nokuqhubela inhlelo ezijeneyo zamabhizimusi. Ngesikhathi sombuso ongcindezelo kwele South Africa, abensundu babethathelwa umhlaba ovundileyo uphiwa abamhlophe, bona becotshelwa endaweni ezilugwadule. Enyangeni esanda kwedlula, iphalamende kwele South Africa yavotela ukuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze abanomhlaba omningi bawuthathelwe kungela hlawulo. Kodwa ke siphatha amandla sekomiti enkulu ebandleni ANC umnumzana Ronald Lamola utshele bezindaba yokuthi bafuna ukuthathwa kwamaplazi lawo kuqale khathesi loba lowo mthetho ungakethulwa njengoba bakhona bathi le yinto evunyelwayo usekelo sombuso esikhona manje.
We must immediately use section 25 of the constitution to press ahead with the expropriation of land.
Kufanele sisebenzise umthetho okumuca wamashumi amabili lanhlanu kusisekelo sombuso ukuthatha umhlaba kungela nhlawulo. Iphalamende kufanele ngokuphangisa ipasise umthetho wokuthathwa komhlaba kube ngumthetho ochazayo ukuthi ngumhlaba onjani okufanele uthathwe nguhulumende.
Kodwa kiningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuningi uhulumende weSouth Africa ukuzafuze akuqaphele angekethu lohlelo ukuze umnotho welizwe ungagcini ulala ngogedla njengalokho okwenzakala eZimbabwe. Bakhona bathi kufanele kufundiswe ezokulima kuqala kubalimi abazathatha amaplazi ukuze aqhubeke ethole isivuno. Abanye bathi kufanele kube le mali ezaphathisa abalimi abatsha ukuthola inhlanyelo, amathalaketha, umvundiso kanye leminye imitshina yesimanjemanje kwezokulima. Kulesixwayiso njalo sokuthi uqatshelwe umhlaba lo ungayiwonke ezandleni zabalutshwana abalemali lezikhundla kurhulumente. Lobanje sikulezehlakalo eziningi zabantu abangena ngodli endaweni ezingelabantu labatshengisela befuna umhlaba kune South Africa. Unobhala jikelelo lwebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngabuthi Mabhena uthi kulezibonelo zokuthi uhlelo lweSouth Africa lolu alusoke lufane lolweZimbabwe.
Kasoze sibone abantu bengena emapulazi njengalokhu okwenzakala eZimbabwe ngoba yonke into yenzakala ngaphansi komthetho weSouth Africa. EZimbabwe wangaphansi komthetho weSouth Africa ngoba isisekelo sombuso esasi mele siphathiswe sehlele ukuthi siphathiswe ngoFebruwari 2000.
Ikomiti enkulu yebandla le-ANC ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo ngeviki elizayo lapho ikhangelele ukuthi ithathe isinqumo sokugcina ngalolu daba. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ngaphandle komthetho seziphumela maqhinga okulimukisana lokuncebana indlebe nxa zithe zabona amapholisa. Kubika intatheli zindaba yethu uMartini Ngwenya.
AbeZimbabwe abangena eBotswana njalo behleli okungekho emthethweni sebetshengise ukuthi abazimiselanga ukubuyiselwa ekhaya kalula nje ngenxa yokuthi amapolisa awebotswana ahlala njalo nje ebabopha ebangenisa izimoto ezibabuyisela eZimbabwe ezazwa ngokuthi ngamagumbagumba abeZimbabwe bayazama ngazo zonke indlela zokuthi benqabele ukubanjwa abanye sebebumbe icembu elitholakala kumakhala ekhukhwini lisebenzisa inkundla zokuxoxisana zakulezi insuku eye-WhatsApp kumacembu la alamabizo afana lokuthi ezakithi kuxoxiswana kakhulu ngendaba zokubalekela indawo eziyabe zilamapholisa ngaleso sikhathi uma elinye ilunga licembu leli lihlangana kumbelezwa ukuthi kulamapholisa endaweni ethile liyancweba abanye indlebe omunye weZimbabwe lamaphepha kodwa esebenza eHabron uthi kuyabaphathisa kakhulu ukusebenzisa amacembu anjengalelo elikulu WhatsApp
njengamaZimbabweni esingelamaphepha besesidiniwe ukujunywa ngamapholisa ngakho iWhatsApp indlela elule yokwazisana ngesimo endaweni ezishiyeneyo njalo imeseji ihamba ngokushesha kufana nje njengabashayela emgwaqweni uma benikana iwarning ngokuflash amalights makula amapholisa endleleni
indlela yokwazisana namapholisa le noma nje iphezu kwesenzo esilicala itshengisa amandla okukhulumisana kwalezi nsuku phezu kwempilo zabantu Unkosazana Irene Dube uthi kutshengisa ukukhalipha kulabo abangafuni ukubotshwa bebuyiselwe ekhaya.
Ba-innovative sibili okubonakalisa ukuthi kakho umuntu ofuna ukubuyela ekhaya. Lokhu kuyisibonelo sokuthi ekhaya izinto kazikalungi ngendlela.
Umnumzana Meluleki Ndlovu uthi laba ababhekane lokubotshwa bakubona kufanele ukuthi basebenzise indlela zokuxoxisana zakulezi nsuku ukulumikisana uma kule ngozi yamapholisa endleleni. IBotswana noma nje isithi ilwa impi enganqobile iphikelela ibuyisela emuva beZimbabwe abangena ubunengi ongekho emthethweni kodwa abaphanga bephenduke ngemva kwesikhatshana nje besanda kuchithwa izimota emngceleni. Iningi lingena lizodinga imisebenzi kakhulu ezindlini kanye nemapulazini kodwa uhulumende weBotswana akathathanga inyathela elifana lele South Africa yona encedisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha okuhlala elizweni. Kumnyama njalo khathesi kwabeZimbabwe eBotswana kulandela ukungena kwakahulumende omutsha okamongameli Eric Mokgweetsi Masisi oveza sobala ukuthi kuzaba lokubuyiselwa kwabaningi kungadlula ukhetho lweZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Zipelile ezekuseni zihlobo sokwisikhathi sokwelula imizimba sivuke siyesebenza abasebenzayo. Kanani ingoma ka Peacock uthi yena isiponono yake yadla ubhedu. Singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano we Commonwealth uthi eZimbabwe selicelile ngokusemthethweni ukubuyiselwa kulumanyano kulandela ukukhitshwa kwalo ngomgabe ngo-2003. Umphathi ntambo ubona ngokwenzakala esigabeni seMashonaland West umnumzana Webster Shamu uxotsha umsebenzi ngumongameli Mnangagwa. Kwanele izihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Asibeni kusasa kundaba zekuseni ngasikhathi esifanayo, kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa namhlanje ngo-7:30. Litshone kuhle.